kulobu fakazi obuqinile kakhulu obukuma video abona umhlaba wonke jikelele ukuthi ngempela iphoyisa leli uShiveni yilona elambulalayo uGeorge Floyd ngokufaka idolo lakhe entanyeni yakhe for isikhathi esedlula 9 minutes ekhala ehlaba umkhosi ukuthi akakwanisi ukuphefumula. Kodwa sabona uShiveni eqhubeka efaka idolo entanyeni yakhe, efake lezandla esikhwameni, enganakeleli izikhalo zikaFloyd. So I think i-evidence le esiyibonileyo ibi strong kakhulu lokuthi ijury layo ma ikhangelisisa iyabona ukuthi hayi ngempela uFloyd wabulawa nguShiveni. I-defense kaShiveni yona izama ukwethesa icala kuFloyd ukuthi ngumuntu obethatha izidakamiswa and yizo ezenza ukuthi afe. I-defense I think i-weak kuleyo ndlela yokuthi izame ukuthi yona ifake i-blame kumufi without ibuya le compelling evidence. Njalo futhi bazama lokuthi bathi wayenza konke akufundiswa yi-training yakhe. Kodwa siyazi ukuthi umbono lowo awusoze uphumelele ngoba uchief wamaphoyisa uzotestifya laye njenge-witness and angiboni mina uchief wamapholisa evuma ukuthi i-training yabo iyavumela lokhu okwenziwa nguShiveni ukuthi angafaka idolo lakhe entanyeni yomuntu for isikhathi esidlula 9 minutes umuntu wakhona azagcina esifo. So i-case ye-defense mina ngiyibona ingathi i-weak kakhulu ngaleyo ndlela.
Phakathi kwabafakazi asebekhulumile, yibaphi ongathi baphe ubufakazi obuqinileyo?
Mina ngingathi bonke nje ama-witness ubufakazi babo buqinile ngoba bakhuluma into abayibonayo and lama-video ayavumelana lendlela abayibona ngayo. Lo bhuti we-martial arts ngibonile amagqwetha kaShiveni ezama ukuthi enze ungathi yena waye-confrontational lamaphoyisa to a point ukuthi wadisturba amapholisa ukuthi benze umsebenzi wabo. Kodwa angiboni ukuthi yinto ezophumelela leyo kumajuri amabeyikhangelisisa. Masisiya kuma-witness, mina engibone engathi ubufakazi babo bebuqine kakhulu ngulosisi lo owe-911. Usisi lo owe-911 ngoba uTlaye wabona ukuthi into yenzakala laphana akusiyo, waze wagcina yena ngokwakhe efonela amanye amaphoyisa ukuthi sizani, ereporta amanye amaphoyisa ukuthi into yenzakala laphana angiyiboni isenzakala kahle. Ngibona ubufakazi bakhe buqine kakhulu ngoba kuyahambelana lokhu okwenziwa ngulo bhuti we-martial arts laye wagcina efonela i-911 ukuthi heyi into yenzakala la angiboni ukuthi isemthethweni. And then omunye umfakazi engibone engathi ubufakazi bakhe bebuqinile yile ntombazana le eyiyona abathi ibisaseyi-minor under age ngesikhathi kusenzakala lokhu, onguyena wathatha ividiyo leya eyagcina ibhodi umhlaba wonke. I think like ubufakazi bakhe bebuqinile ngoba ube-emotional, bekutshengisa ukuthi wayethukuthekile kakhulu and even just ukubona kusenzakala again bekuplayer ecourt kumenze wathukuthela njalo ngoba uyabona ukuthi into yakhona izange imphathe kahle. And therefore I think ubufakazi bakhe buqinile ngoba la majura la yazobona ukuthi udaba lolu ngempela lwathukuthekisa abantu abaningi. And yibona nje engibona ngathi laye lo bhuti we-martial arts ngoba ubhuti we-martial arts at least utshengise uba le knowledge eyama-chokehold lento ezifana nalezi ukuthi yinto ayibona isenzakala ku-George Floyd.